Soku isika disenda baku VOA Njebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, elinye ilunga ledale lephalamende yakwele Bhilithani selilukele uhulumende walelo lizwe libuza ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe, kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo ye-Al Jazeera.
Sembolani mhlawumbe into ezabele ukuqhubeka isenzakala nokuhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ichazele into ye-corruption lelo kusenzwa kwegolide yeZimbabwe.
Ibandla lesisisi lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancindisa kukhetho oluzayo olwe-vetting luzagqithwa kunsukwana ezilandelayo, ngakho abalandeli babekezele.
So ngemihlelo esiphezukalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi, bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababebhasile baphumelela kusiku-vetting yona leyo.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba okwakhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi yena lomuyi unduna vezimaduna bebengabangani.
Okungenza ngitsho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezimaduna lapho izanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezimaduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Elinye ilunga ledale lephalamende yakwele Bhilithane, uLord Jonathan Oates, uselobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel ohlala kulelo lizwe, kulandela ukuphuma kwakhe kuvideo ye-documentary ye-Al Jazeera eveza ukuba ulesandla ekuhuquluzweni kwegolide leZimbabwe kanye lekungenisweni elizweni kwemali engcolileyo etholakale ngendlela ezingaphandle komthetho. Umnumzana Angel ulobuzwe bakwele Bhilithane i-citizenship, njalo ubikwa elemali engena kuzigidi lezigidi kulelo lizwe. ULord Oates uthi ufuna ukuzwa njalo kuhulumende ukuthi uzathatha manyathelo bani phezu kwabanye abaphume kudokumentary le elesihloko esithi Gold Mafia, bezikhulumela ngokwabo uqobo ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso yezindaba eyesite umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona ngani linyathelo eliqondileyo lelo, ngoba ungakhangela imali lendareni leyo kumbe ngithi i-documentary leyo esanda itshengiswa i-Al Jazeera itshengisela ukuthi imali ayisuki eZimbabwe kuphela, isuka eZimbabwe isiya endaweni ezithiyeneyo, isiya kubo-Dubai. U-Angeli le sikhuluma ngayo ule-residency yeBhilithane khona ngale, ule mhlanganiso ethiwa i-Angeli Foundation ekhona ngale eBhilithane. Njengathi ngidlale ebulenjini lapha ngakhangela ama-statements akhe aka-2022, ama-statements afayelayo-ke khona ngale kuhulumende we-UK ngo-2022 utshengisela ukuthi ubele wenze imali edlula 3.5 million pounds, okuyimali eningi kakhulu lokho. And kuqakathekile ukuthi uhulumende lowo ecwayisise ukuthi imali lezi ziyabe zivela ngaphi, kambe ngokwe-church kuphela yini kumbe kukhona okunye akwenzayo, ngoba angabe esebenzisa inhlanganiso yakhe nayo nokuthi ngukuthi yesonto ukuthi ethatha imali eZimbabwe lapha ezihambisa endaweni ezinye. Kumbe njalo bona labo abenza i-corruption le besebenzisa yena ukusisa imali endaweni ezithiyeneyo, bevale ukuthi bethatha li-tax lezithatha imali eziye eZimbabwe. So ngibona ngani nginyathelo elihle kakhulu leyo.
Kungenzeka yini Ndebele ngokubona kwakho ngempela sibone uhulumende waseBhilithane evula uphenyo njalo eyibamba inotho kaAngel isigidi lezigidi okhuluma ngazo mhlawumbe saqhubha lolo phenyo ukuze kubonakale ukuthi yatholakala njani leyo mali
kungenzakala but kwedizwa nangela njalo ukuthi ukwakathesi ubudlelwane phakathi kweBhilithane lebandla elibusayo lezane leli unganakucaci ukuthi kuhamba njani bangami bafuna ukuthi bezwanana lezane njengokunanzelela ukuthi umongameli welizwe leli uyinvayithiwe ukuthi ehambekana lapho kuyazocwetshwa khona inkosi entsha uKing Charles so khonokho la kuba ngakukhonsida ukuthi kambe lokho abaza kwenza kuzayenza ubudlelwane babo lehulumente ezimbabwe ube njani kodwa-ke mbona ngani nqaku ukuthi liphenyo lenziwa ngamapholisa bekhangela ukuthi imali itholakale ngendlela ezilungileyo uenzele isizalwane sakhona ngale usebenza khona ngale imali yakhona uyibhenka khona ngale so balale ilungelo lokuthi bebone ukuthi imali leyo itholakale ngendlela eziqondileyo yini
uhulumende weZimbabwe yena sesamuzwa esithi uphezu kwalo lolu daba njalo uthi ibhanga elikhulu lelizwe selavala inotho yabanye abathinteka kulobu buhuquluzi ungathi iZimbabwe ithatha amanyathelo afaneleyo yini ayeneleyo ukuze kuqedwe ukuntshontshwa kwegolide lokwesikubonile
angiboni ukuthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukuthi indaba leyo eyikhangelisise eyilungise eyiqede ngoba siphongubala nje emaphepheni besizwe bekhuluma ukuthi hhayi sesimise umnetho sesenze lokhu nalokhu but asikaboni ukuthi bona laba ababeqanjwa abasebenze eport abasendaweni ezinjalo asikeza ukuthiwa kulo muntu obojiweyo and u-Angel ulokhu esengu-ambassador eplaza asikezwa uhulumende weZimbabwe esithi hhayi sesimise umsebenzi nje sesenze lokhu sesimthathele i-passport so mbona ngani ayikho esingathi i-political will ukuthi into lezi zilungise bezame ukudingisisa ukuthi kambe kuvela ngayo so mbona ngani mhlawumbe into ezakuleka ukuqhubeka isenzakala ngoba uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ekhangele into ye-corruption lele ukutshentshwa kwegolide eZimbabwe
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ndebele osicubungula izombusazwe njalo engumholi wenhlanganiso yabezindaba e-site ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kulihaba okwakhulunywa ngumongameli Mnangagwa ukuthi yena lomuyi uNduna Vezi Maduna babengabangane. UMnangagwa wethule lamazwi ebugcotshweni kwendodana kaMaduna uDambisa Mahubo Mafu ngomgqibelo owedluleyo. Umoyo uthi kuyamangalisa ukuthi uMnangagwa engatsho la engethula lawo mazwi yena umuyi uMaduna engomunye wezinduna ezaloba incwadi yezikhalazo zokuthi kubunjwe i-commission ezacubungula ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi belobela umanyano we-United Nations. UMnangagwa ucatshangelwa ukuba ngomunye wabalesandla kumbhuqazwelo. Umoyo utshele iStudio 7 ukuthi yena ngokwakhe wayehlala ebizwa ngumuyi lapho ayexoxisana laye ngendaba ezimbalwa ezivalisa yonale eGugurahundi.
Ngelinye ilanga wakhuluma phambi kwami labo sobhu wathi mfana kamoyo sesithembe wena uyimbizo thina kasisela mandla sesigula sesikhulile futhi njalo lingavumeli amashona ezo-occupya ispace senu sakomthwakazi watsho lokuthi ikakhulu lapha eFlabus esitshe endaweni yakhe amashona asegcwele lamachayina bathethe indawo zonke okwenjiwa khona igolide bazenza ezabo wayehlala
futhi ngasikhathi sonke esilandisela ngokuthi uEmerson Mnangagwa loRobert Mugabe bamhlukumeza njani even ngesikhathi seGugura Honje. Wayehlala njalo ekuveza ukuthi akulandlela thina labantu beMpumalanga esingaphikisana ngayo ngoba vele esisho la ukuthi singamazwe amabili. Ngizakhumbula ukuthi kulomnyaka uChief Maduna oke wathwala nzima yenu Emerson Mnangagwa wasemthumele ama-CIO ukuthi ahlale emlandelela emzini wakhe becheck-a ukuthi ungabe ungaphi uyenzani lobani. Kwakungemva kokuba uChief Vezi Maduna lezinye induna ezigoqela uKhulumani Mathema, induna yasengcameni eGwanda, babebhale inkalakatha yencwadi bebhalele United Nations ngodaba lweGugura Honje lodaba lweMathebeleland. So ke akulandlela Emerson Mnangagwa lobaba uChief Vezi Maduna ababengathiwa ngabangani. Njalo ubaba uVezi Maduna wayekhala ngokuthi uMnangagwa wathi sethethe umbuso ngekhulu ngo-2017 wathumela uConstantine Chiwenga ukuthi aze kuye azobuzisisa ukuthi njengomuntu omdala njalo osuke kudala lezemzabalazo ubone ngani ngubani ongathatha isikhundla sokuba nguVice President, njengoba nje kunanzelela ukuthi uVice President langaphambi kweUnitar Court yawena le ebolileyo kwakumele avele egatsheni lwezaphu. Ubaba uVezi wasilandisela ukuthi yena watsho ukuthi hayi ubona uSimon Khaya engaba nguye ongathatha. Uthi uChiwenga wabonga wabuyela eHarare, uthi kodwa wamangala sosizwa soku-announcewa uKembo Mohati. Le into yamcunula kakhulu, wasitshela ukuthi kwatshengisela ukudelelwa ngu-Emerson Mnangagwa loConstantine Chiwenga ngoba ngabe babelomuntu wabo bevele befuna ukumfaka kwakumele bazifakele uKembo Mohati bengambuzanga yena. So wathi kabamhloniphanga njengomuntu omdala, kathi ngakwelinye icele wasibonisa imota ayithengelwa nguSimon Khaya Moyo owayemthengela njengesipho ezobonga ukuthi uzwile ukuthi uChief Maduna uveze igama lakhe langaphandle kokuthi kasangenanga uSimon Khaya Moyo.
Manje ngokubona kwakho induna uMaduna osefakiwe kathesi, ubona induna ezaba ifuze uyise yini ngezenzo zokuphakamisa isizwe sikamthwakazi lo mongameli Mnangagwa?
Ye babu Gande, angikholwa ukuthi ubaba uDambisa ogcotshwe nguEmerson Mnangagwa emalangeni adlulileyo uzawumela umthwakazi njengobaba wakhe. Okungenza ngitsho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho iZanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMRP. Lalelani kuhlandla lesibili lalingxoxo kusasa sikhathi sinye.
Asambel matuta siyo vota,
asambel matuta siyo vota, sivote lenkomo
asambel. Kwezokhetho ibandla leCitizens Coalition for Change lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olwe vetting luzagqitshwa kunsukana ezilandelayo kuzigaba zonke zelizwe bese liqhuba ezinye inhlelo ezimbalwa ezokuhlolisisa abakhethiweyo andivana kumenyezelwe amabizo alabo abaphumeleleyo. Isiphathamandla isibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Jiriyelenga uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Uhlelo lokukhetha inkokheli ezizasimela ePhalamende lulokubeka ende liqhubeka kuhle njengebandla. Njengisake sike sakhuluma phambilini ukuthi sibe lohlelo elokukhetha amakhandidethi, singathi ukunominata amakhandidethi ezigabeni ezitshiyeneyo ezelizwe. Khathesi sesikusigaba esesibili esokuveta, sihlozisisa laba abantu abaqanjiweyo ukuthi bangasimela. Sibona ukuthi sibili ngabantu abamqotho abazasimela njengebandla, njalo abantu abazasimela sabona ukuthi thina injongo yethu njengebandla iyaqhubekela kuhle phambilini lapho siyakhona bithe parliamente ekhansilini kumbe kumulo ukulaba abafuna ukusimela ukuba ngopresident. Nga sikhangela kuhlelo lothole vetting kulezinto ezithile esizikhangelayo, okokuqala ngokuthi umuntu lowu okhethiweyo ngumuntu ukuthi imbangi yakhe iminjani lapha avela khona. Nga sikhangela nge-democratic struggle ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bayakhulula njalo ukubona ukuthi eZimbabwe kule democracy. So siyabe sikhangela ukuthi umuntu imsebenzi yakhe ibiminjani ku-democratic struggle naleyo. Okwesibili njalo siyabe sikhangelisisa ukuthi umuntu lomuntu esigabeni lapha vela khona ku-community ngumuntu omqotho kumbe ngumuntu olayamukelayo ebantwini. Lokho ukuthi esithi community standing ngesilungu. Andiyazi ukuthi ibandla lethu libandla lama-citizens, libandla labantu abahlala kuma-communities. So siyabe sifuna ukubona ukuthi umqotho lomqotho umuntu lowo ngumuntu ovele emphakathini. Then okwesithathu lokho esikathi security vetting. Siyazi ukuthi kuhlelo lolu kulezinto ezithize ezenzakalayo ukuthi kulabanye ababebuya bezochupha okwenzakala ebandleni kumbe bezobhidliza lokho okwenzakala ebandleni bethunywe ngamanye amabandla. So siyayenza njalo i-security vetting. So ngihlelo esiphezu kwalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababepasile baphumelela kusikuvetting yona leyo. Njalo nxa sokusebephumelele bazasi-announcela sokuzahamba uhlelo olwama-citizen caucuses. Ababepasile i-vetting sebezahamba besiya kumaphambili kwabantu bepreventa ama-manifesto wabo bebethembisa abantu ukuthi bona nxa bengakhethwa yikuyini abazakwenza ukumela izifiso zabantu ezigabeni ezithiyeneyo. So yikho esikhona lapha njengebandla ukuthi sayenze i-vetting. Impumela ye-vetting izaphuma kunsuku ezilandelayo.
Alo ke ngunkosazana Ellen Shiriyelenga okuhlangothi olubona ngokuqutshwa kokukhetho kubandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC bazisebenzisele ukukhankasa inkundleni ze-WhatsApp ezabunjwa libandla le-ZANU-PF ngokuthatha inombolo zengcingo zikaZulu kunkampani zengcingo zikamakhalekhukhwini. Inkundla lezi zazibunjelwe ukukhankasela ibandla le-ZANU-PF kodwa zicine sezisetshenziswa ngabe-CCC abekade beloba omathanda ngokuphuquluzwa kwenotho nguhulumende. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kuza kuba lomhlangano omkhulu wezamabhizimusi wokuthuthukisa izwekazi le-Afrika ozenzelwa edolobheni le-Victoria Falls ngeviki ezayo. Lomhlangano uza kuba ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo kuza kuba kule nkokheli zamazwe amambalwa awezwekazi le-Afrika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hayi sengikhazile kakhulu. Amabele ami angahambisa ngo-2017 egogo. Angizange ngithole lishuwa ngaze ngathumela kungela ma-lozini namarisithi nahamba akhona ngawathumela khona ngapho kodwa angiphendula kathi iphendula banjani. Ake ngizame ukumphendula kumbe lingcedi. Ngabona umuntu sebhali i-audio shuwa yabe vele esehlupheki. Saka lithi inyama imali yami inyamalela lingambusisi kuba manager lapho kuthi bizwe lami ngu-Adwetshunga. the phone number somebody has born a Konapa. IT number I'm is 29264 91 D 53. I'm a still number now to me that Konanga. I didn't want to run. This is the dozen. Ngoba lapho esikala khona kula network yakhona ngokuhambile. So hayi ngisubekile shuwa ngicela ukuthi ingincedile. Hayi sokule sikhathi eside lokhu ngisenda ama-message kodwa angilamphendule ngitholayo.
Ye, salibonani ku-Studio 7. Linjani bontungameli, bo-gift, bosithandekile, lonke ku-Studio 7 okhulumayo ngumangena ngisenyama endlovu. Studio 7 lokhu ngidinga, ndinga abantwana bomfowethu, umfowethu wabazali endaweni ze-Jotsholo Lokwai, lo mama okuthiwa ngumanyoni, mama lo kukhanya wayevelele endaweni zemzola Luvimbi khona ngale, indawo yangkhona siyiqondi kahle. Umfowethu yena ibizo lakhe wathiwa ngu-Richard Moyo, kodwa i-nickname yakhe wathiwa ngu-Ndevesbone. So abantwana laba ngumfana lenkazana ngabantu asebekhulile. Cela ukuthi nxa engaba khona obaziyo ozwayo le audio, abatshele ku-WhatsApp ngitholakala ku 0775 654983. Then ukumfonela nje kuphela ngitholakala ku 0776195288. Siyabadinga abantwana laba, ncedani bakithi zihlobo zikaNkulunkulu. Abantwana labo ngabantu asebekhulile, ngikhumbula ukuthi bangabe sebele mizi kumbe sebelo inkazana esendini. Siyalidinga abantwana bomfowethu, siyalidinga kakhulu. Ngiyabonga Studio 7.
Msakazi Chris Gandhi kunjani? Studio 7 hayi tinangabhatina siyaphila. Ukhuluma ngumfana webhinga lapha mani emalaliya la. Hayi mna ngithi hayi ngikhuluma ngabantu bemtwakazi. Siyacela mtwakazi, siyacela mqondisi, ake sime kancane emtwakazi, sike sitshintshe izinto ezimbabwe kungela triple C. Hayi mtwakazi ngakhuluma izikhulume ukuthi sikatshintshani sho. Okungcono ukuthi sizame ukuthi sizame i-triple C engcinye yezwe sizwa ukukhala kwemtwakazi, ngoba izanu vele ukuthi ingalalele iy'nkulumo zakho mqondisi. Hhaw, uyamosha isikhathi mfowethu, uyamosha isikhathi, uyamosha isikhathi.
Studio 7, basakazi, linjani basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke nje jikelele. Ngicela ukuphendula umfowethu lapha, ngikhulumile nje ngathi somuntu engithanda ukukhomenta. Ngiyakuzwa njalo mfowethu ukuthi uthi lina lisoze livotele amaphathi angasiyo emathebeleleni. Wathi iqiniso nanti mfowethu okumele singarubhani ngalo. Noma ungayivoteli iphathi engasiyo emathebeleleni, okusalayo umqondisi uthi yena uza kuma MPs abesesima la kuma council. So kutsho ukuthi kumongameli kangeni, okungawukuthi yabe liloko esingaphansi kwayo izanu PF kumbe umbusi yabe kuza yabe ngumuntu ovela khonale esishoneni esihloko esithi thina kasibasapoti. So but iqiniso elikhona ukuthi simele ukuthi sivule amehlo sonkene sikhangeleni ukuthi singabantu waseZimbabwe sihlanganise amehlo sivotele umuntu esikwazi ukuthi uzasipha ingqubela phambili. Siyakuzwa ukuthi uyakhuluma, but iqiniso nandi kasambeni siye kuvota, sizabona ukuthi ekucineni ngobani abazaba lama MPs kumbe amaningi ephalamende kumba la makhansila amaningi futhi sizabona ukuthi kuzaba ngubani asambe antukhetho soliseduzana. Sizakhuluma khona ngalo ukuthi hayi ngubani asebela ama MP amaningi ephalamende kumba amakhansila. Siyabonga.
Ngilungele lemsakazi, ngilungele umsakazi labalaleli abasho ngithukeza lonke basakazi bethu lakasitiyo 7. Ya ukhuluma wesimba msakazi. Hayi msakazi bengisathule nje ngisafuna ukuzwa ukuthi abaphambili babathengi babethini njengoba bekujetwa nje inkosi yabo ukuthi ngale kokodwayo. Ngendaba yakhe le ngizwa ukuthi hhayi nabokuhamba kanjani, kodwa-ke hhayi asimhalelisele umhlonishwa wethu ayibambe lapho kwashiya khona ubaba wakhe, angaphumi endleleni, asikhokhelele ekunzimeni sikwazi ukuqhubeka ngempilo siye phambili singathwali nzima. Ngabe nje ngoba ngifile labakhokheli ukuthi bebekhona laphana mnangakwa, ngabe babonisile ukuthi abantu bakithi bahlupheka ngakanani besanisitala Nizibonga namhlanje wami, nizibonga namhlanje wami bakubala lokubonke.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela. Ndingelele kakhulu ibandlalelo lo-movement. Ngithi ayikhankasaneni ngamandla sibili, likhankasele ama-MPs ethu lama-councilor ethu. Ningalaleli izitori eziphuma ebantwini, vele silezitha zethu ezivele ezikhangela i-Triple C. Siyabonga laphana uMafalo Ambrose Sibindi ngokukhuluma iqiniso. Hayi, siyabonga laphana vele lona liqiniso limi njalo. Ambrose, lathi sayizwa leyo odi ukuthi uWolfman uthena eBulawayo abafuna eminye imhlobo. Mina ngikwazi ukuthi amadoda lezi nsuku senjani athanda amanga. Thina amanga besiwazi ekhulunywa ngomama bhalelezi suka khulunywa ngoba laziwe futhi abahlala bebhizi ngendaba zeTriple C bedinga lapha lalapha befakaza lapha lalapha bekhuluma amanga. Isimanga bona laba abantu abakhuluma ngoWatchman lo Ambrose Sibindi lo Thokozani Khuphe bale bandla labo lapho but babhizi ngamalunga ethu. Uyabezwa bethi koBulawayo sifaka amashona right nxa kuyikuthi iTriple C senza iphutha. Corrector phela lawe ungabhadala $1,000 for MP ukwazi ukuthi uzodliwa, ubhadala $500 for ukhansela ukwazi ukuthi uzodliwa. So le yichance yokuthi nxa iTriple C iphambanisa wona ulungile ukuze lawe uvote uthole something. But ngendaba zokuthi into abazikhulumayo zingamanga yikho bezikhuluma kuma social media, ngazi liqiniso ngaba gijima belungisa amaphutha. Kathi esikunje bekuthiwa uChamisa uyathinteka kuhlelo lo-Gold Mafia, uNkulunkulu wabaquma umsila. Babhizi kathi uPDA wayekhontesta ku-presidential bekhuluma amanga. UPDA uvele yena ngu-MP wakhethwa kuba ngu-MP, angeke aze akhethwe ukuba ngu-MP, akhethwe ukuba ngu-president. So amanga ngeTriple C semaningi kakhulu, sikhathele ngawo amanga, yikho gifted ingasaphenduli.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga umsebenzi ongaka. Ngithanda Paula Ncane ngabafoti be-MRP abagxeka u-spokesman we-Triple C uMagalela Mafa ukuthi yini ekhuluma ngendlela yabona ngayo. Bona manje sebengathi bahamba kakhulu ngoba sebeyathukana. Lapha eqinisweni ngathi amaqiniso angeqeda ubungani lobuhlobo. Asitshelane namaqiniso bafoti, hayi kabi. I-MRP ibandla lethu, singathi nje ziwa kuthiwa ngelikamthwakazi, siyavuma sonke. Kodwa indlela bona ababona ngakhona siboni ngasolinye. Abangeke besitshele bethi sonke mesivumela ukuthi sizaqumizwe, sizabandlula amashona, sibe ngayithi sodwa singumthwakazi. Lokho mina ngithi ngoba ngeke sithi sisola into enzwa izano eyabo Mgabe besiqhatha lamashona, sasingabantu bani. Lathi sifuna ukuyenza futhi into efana lana le ukuthi omnanga gona lamanje lokho sibazondile ngoba babulala amaNdebele besebenzisa i-ground, inzondo eyayingekho. Labo lokho saqhubeka ngaleyo nzondo, umona kubona mabe ngaba lelizwe labo bethu abasafuna amashona, kusho ukuthi kuzofana babe bahlukumeza, babe hlukumeza abanye abantu. So uMagalela Mafa ukhuluma amaqiniso lokuthi umqondisi yena manje akuthenga ngayizano yini yena ngabe ngupresident we-MRP, wayene efuna ukuthi ethatha amakhansila, ethatha ama-member of parliament suka lapho ebachiya ngaphansi kwesandla sikaMnangagwa. Umnangagwa lokuchoko olungaka onguye uwabulalisa amaNdebele angaka, kodwa usamtshela ispace wayengakhankasi yena umqondisi laye njengopresident. So abantu bamgxekelana uMagalela Mafa ekhuluma amaqiniso kahleni bafoni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane, iminingi sibili siyayithola kodwa asingeke sadlala yonke, ikakhulu ingedlula i-2 minutes. Siyabonga.
Yo, silent on the look, I've been around and I'm still here. I've been a dark and I still creep. From the dead to the stay clean, and I know the hate that I stay lit. For 4 years when I lay low, get some bunny, get a chance to blow. I got the lamans and bite them cut down and jung on bobo. But look, but since I'm a king, but I'm telling you, what in the mina, what in the what? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, like you miss your lo, I don't know, I'm feeling like I'm putting over my person and the goods of a crock. Who knows the leaders, the people go over the political cock. I put up a tongue, I'm still getting what I'm telling you, I'm bad. 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 I'm Vele si katelenda, double bars, the level is high. Yeah, when I listen, my fatigue long bamba. Every time I get chit and it's time I listen, and I got the heart of the master, the passion and brother is cutting and cutting. That push and the rapping, the cutting is like a bantin. Yeah, go balunga, from over my mama move. I never trust, I feel about truth. Hey, when I step in the booth, oh my God, yeah, pull a cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mine, come a predator, tell me I bury and force to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since.
I am the best man.
I am
ngeke bengimele ingoma ka awakhiwe isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezigokhela. Elinye ilunga ledale lephalamende yakwelebhilithane selilobele uhulumende walelo lizwe ebuza ukuthi kanti kuzenziwani ngomnumzana Hubert Angel othinteka kudocumentary ye-Al Jazeera. Ibandla le-CCC lithi ihlandla lesibili lohlelo lwalo lokukhetha abazancintisa kukhetho luzayo olwe-vetting luzagqitshwa kwinsukwana ezilandelayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.